Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuga njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 20 Ntulikazi 2022 ngu Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje,
uma amaNdebele ayisithi umlomo wokugcwalelwa mfula, babe sithi into enjengayonayo.
Abanye bayabuza ukuthi zikuphi izikolo ezedlula inkulungwane okuthiwa nguhulumende zakhiwe kuminyaka emine esanda kwedlula.
Hatshi abantu bayakhala bathi sebezimisele ukuthi basele iqiniso.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi uphenyo elilwenzileyo luveza ukuba abasekeli balo bazimisele ukuvota ngobunengi kukhetho oluzayo ukuze kukhitshwe ibandla le-ZANU-PF embusweni.
Imithi le iyadula kakhulu ukuthi abantu abakwanisi ukuthi bakwanise ukuthi bayithenge. So siyakhuthaza ukuthi i-government ikhangele lokho ukuthi ifakile imali isibhedlela.
Uhulumende ubikwa esehluleka ukuthenga imithi yokulalisa abahlinzwayo esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, lanxa eminye imithi yakhona ithengwa ngedola elilodwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Bayabuza ukuthi zikuphi izikolo ezedlula inkulungwane okuthiwa nguhulumende zakhiwe kuminyaka emine esanda kwedlula. Iphephandaba le-Herald lithi umbiko owethulwe lugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary ukhomba ukuba nxa kuhlelwa ngomnyaka owodwa kulezikolo ezedlula 300 ezakhiweyo ngomnyaka munye. Lumbiko uthi lokhu kubangelwe yikudingakala kwemfundo ngenxa yezibopho zikahulumende ezikhuthaza imfundo. Lumbiko ukhomba ukuba kulabantwana besikolo abafika phose izigidi ezintathu, 2.8 million elizweni jikelele, iningi bengabafunda ezikolo zemadolobheni. Kodwa abanye bathi inani lezikolo elikhulunywa nguhulumende liphezulu kakhulu okokuthi akuvumakali. Sixoxelo wake waba ngumphathisikolo umnumzana Thandeko Zintimkandla othi imbiko le iyize.
Uma amaNdebele ayisithi umfula umlomo wokugcwalelwa mfula, babe sithi into enjengayonayo ngokuthi umlomo uyakhuluma ingabe yini. Kwesinye isikhathi into leyo ivele iphambane neqiniso elibonakalayo. Lezo zikolo siyazibuza thina abanye ukuthi inkulungwane yezikolo ezizikolo ezingamakhulu amabili zakhiwe kuliphi ilizwe. Engxenye mhlawumbe bahlala phansi babhala ingwalo ezithize ukuthi hayi sifuna ukwakha izikolo ezingaka endaweni ezithize, base becabanga ukuthi kuya kuba ngamasalamusi ukuthi izikolo yakhekani izikolo zakhe. Asikholwa, asithembi ukuthi liqiniso, yikukhuluma nje kuzama ukukhankasa ngamanga ngobana ngamanga lihlaza la. Asikaze sizwe kuthiwa kuvulwe isikolo esitsha nguhulumende endaweni ethize, kodwa umongameli sasimbone esiyavula nje impompi ekhiba amanzi kube yinkalakatha yendaba okukhulunywa ngayo, kube yinsakavukela umchilo wesidwaba ekhulunywa ngokuphela. Kubonakale kufakwe ongamamitha uthize kwethara, kuyaba ingoma engapheliyo pho lezo zikolo zivele zingabi. Mina kaze ngizwe ngitsho lesisodwa, ngitsho lesisodwa esokudla umuthi kuthiwa kulesikolo esiyize esakhiweyo njalo nxa kumbe ngezakhiwa emoyeni, ngoba phansi lapha asikaze sizibona. Ngo-23 December 2018 kwathiwa imfundo iya kuba mahala umnyaka olandelayo. Ngizama ukuthi abantu babone amanga endaba zemfundo lezi.
Nxa sikhangele uhulumende nalo okamongameli Emmerson Mnangagwa, ungathi kwezemfundo uyaphumelela na?
Eqinisweni sesicathanisa lo mbuso kaMgabe, lo umbuso okhona uvele ungathi ufuna khona ukuthi imfundo ipilzi. Kule COVID, ungela COVID. Akulanto esiyibona kuhulumende. Enzakala ukuthi kuthuthukiswe imfundo elizweni. Akula ngisho lokhu kodwa. Uzithulele nje uhlezi laphana ubukele. Kakula vele ngala sikhathi lakho ukuthi kuthiwa kuyafundwa mbe utheni namba lababalisi bahola nje owatho omunye umthelo wenje injakambe ithela ngemalini ababalisi okuyibo okumele babe bebambe babe insika yemfundo kabaholi lutho lohulumende kabanake ungathi uhulumende lo njena uvele ulwa lemfundo esesaba ukuthi abantu bangaqeqetsha bazabona lezi gwenxa lamaphutha alawo mina ngikho ngikubonayo ungaphikulandulo ukuthi uhulumende lo ulabaphathi ndambo ukuthi wabafundile nxa befundile kungani bengathuthukisi imfundo yakuleli lizwe ngibe ngithi naye abaningi phezulu khona le abantu ababo kabafundi ezikoleni yakomzimuni kumbe njengegaranyemba kumbe isiphi nje isikolo semakhaya abantu ababo bafunda phetsheya kwezilwandle siyababona omthwangwa bechichimba bechichimbela ukuthi umntwana unqobile uqedile izifundo emazweni kuwo Canada khonale
umnumzana Thandeko Zintimkandla wake waba ngumphathi wesikolo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda unobhala ogatsha lwezembiko umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter izolo ntambama esethula amanye njalo amanombolo kade esithi achaza ukuthi imbiko le iliqiniso kodwa amanombolo la abangela ngitsho lebizo lesikolo esisodwa esakhiwa ngesikhathi esethuliweyo Citizens Coalition for Change lithi uphenyo elilwenzileyo luveza ukuthi abasekeli balo bazimisele ukuvota ngobuningi kukhetho oluzayo ukuze kukhitshwe ibandla leZANU-PF embusweni. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi abantu abaningi sebediniwe ngombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Yena athi usehlulekile ukulungisisa umnotho welizwe.
Sihambile sayacubungula ama province ethu ang 10 eZimbabwe sifuna ukuthi sizwisise state of political stability or instability sifuna ukuthi sizwisise ukuthi abantu bathini ngokubhidlikwa kwenotho hatshi abantu bayakhala bathi sebezimisele ukuthi bafele iqiniso sababuza ukuthi njengoba kunje inotho iyabhidlika kupolitics abantu bayabotshwa bayabulawa bayacatshiswa lithini ethe sembuzo esihamba sibiza abantu it random senza isurvey yethu abantu basikhipha siphe impumelo esingathi iprojection elandelayo sesihlanganisile imbuzo lokuphendula kwabo ama province wonke athe azavothela umthungameli wesisi uadvocate Chamisa ozaba ebe yicandidate ye presidential candidate ngo 2023 nge 75% votes sababuza ukuthini ngama National Assembly candidates ama members of parliament bathi ngaphandle kokuthi sivothele abantu beCC singavothela bani bathi bona sokuhlanganisiwe 72% of CC National Assembly candidates noma labo abazamela ama MP ndawo izigaba zonke zelizwe 72% bazavotela ibandla leCC kusitsho ukuthi ama MP eZimbabwe come 2023 i72% izavela kuCC ibandla labantu sababuza njalo ukuthi kuma local government elections sikhangelana le devolution lama provincial councils lizavota njani bathi ayibo sizavotela ibandla le-CC baba panjalo i-72%.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Ibandla le-ZANU-PF lona lithi alila kutandabuza ukuthi lizanqoba kukhetho oluzayo. Uhulumende ubikwa esehluleka ukuthenga imithi yokulalisa abahlinzwayo esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, lanxa eminye imithi yakhona ithengwa ngedola elilodwa elemelika, osekubangele ukuthi abantu batshelwe ukuthi nxa befuna ukuthi bayehlinzwa kumele bazithengele ijekiseni yokulalisa ngoba lisilela esibhedlela lezi. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekwaBulawayo.
Izigulane ebezimelele ukuthi zihlinzwe esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals esikwaBulawayo zaziswe ukuba sekumele zizithengele imithi yokulaliswa lapho zisiyahlinzwa. Omele abongi e-United Bulawayo Hospitals abaphansi kwenhlanganiso eye-Zimbabwe Nurses Association, umnumzana Anthony Majongosi uthi sebezasebenza nzima kulandela lesi sinqumo.
Imithi leyi iyadula kakhulu ukuthi abantu abakwanisi ukuthi bakwanise ukuthi bayithenge. So siyakhuthaza ukuthi i-government ikhangelele lokho ukuthi ifakile imali izibhedlela ukuthi zikwanise ukuthenga imithi leyana ukuthi sikwanise ukuncedisa abagulayo.
Umgcini sihlalo wezempilakahle edale lephalamende uDokotela Ruth Labode uthi uhulumende kumele athathe amanyathelo okuncedisa esibhedlela lesi.
It is a standard policy ukuthi if there is you don't have enough anesthesia, you must keep it for emergencies. So the hospital has done the right thing. When they buy, then all shall be well. I don't know whether the anesthesia is not there because of lack of funds or because there's a shortage in the country. I can't really answer that since I'm on public here.
Umsekeli kaMphathi Ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro ephendula imibuzo mayelana lokusilela kwemithi, amaphilisi lamajekiseni esibhedlela se-United Bulawayo Hospital uthi lokhu kungamanga akusiqiniso okulotshwe isiphathamandla se-United Bulawayo Hospital. Iningi likhathazekile ngokusilela kwemithi esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals ngoba sinakekela izigulane ezisesigabeni zonke zeMandebeleni, eNkabazwe lakoBulawayo. Omama abazithweleyo bathi sekulesikhathi eside bezithengela imithi lempahla yokuncedisa bebeletha, njalo osekuse United Bulawayo Hospitals akuqali kuke kwabakhona njalo ngomnyaka ka-2008 lapho izigulane besezizithengela imithi ezibhedlela ezweni jikelele. Ngimele umsakazo we-Studio 7 woBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi izitanda obokumele kwakhiwe izindlu eGweru emzini othiwa yiShamrock Park Infill zitholakale zile nhlabathi eyichefu ethiwa i-chromium 6. Ichefu le ilakho ukubangela imvukuzane, ukuswela izisu nxa umuntu ezithwele, leminye imikhuhlane eminenginengi. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ukansila weHarare unkosikazi Mercy Kasoswe ubotshiwe ngoba ubesusa isibambo sesikotsho ehambe laso endlini yakhe aphenduke laso nxa kuphela esefuna amanzi. Ubikwa wayesenza lokhu kusukela ngomnyaka ka-2020. Okwamanje sengemithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu, umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani basakazi baka Studio 7 ekuseni, mina ngithi ke ukutshengisela kuyinto eqondileyo, abantu abaphume kungasiyo ndaba yababalisi kuphela, kungasiyo ndaba yabobani, lani manese selifakele lo 108 ongalingani labanye, phumani ngoba abantu abeni basezikolweni kuyafana lokuthi lincindezelwe. Nxa uncindezela uteacher mpolisa wona olejambo epangukileyo, sukuma lawe utshengisele masosha, lingatshaya abantu, asezeni madoda e-Egypt. We cannot be failed by abantu abalutshwana phezu ngale i-ruling top brass ephezulu ku-triangular system yokubusa abayibabazenzela umathanda kithi ngapha. Bezi izinto ezingayisizwe umnotho ukukhona umthuli incube nganika abantu imali engalokhu iphethe sitshela ama-economic issues akangaqedakaliyo. Nganika abantu imali asebenzise i-forex abantu bahole. Ngiyabonga.
Siyabingelela ku-Studio 7. Hayi thina siyaphila, bona amagaza nje kuyagodola. Silohlupho olukhulu eZimbabwe. Mina into engibasayo ukuthi izani iyabupha abantu be-opposition party, abakamthokazi yabopha noma bengalacala, abakashamisa babotshwa, abanye babulawa, babulawela nabantu beZimbabwe. Kodwa abazathi sidinga ukuthi silwele ilizwe ukuthi sikhululeke. Pho sikhululekile yini ma ilizwe lilokhu libulala abantu kungaselami, abantu babulawelwayo? Ngalesi sikhathi sokuthi abantu bekhetha umuntu abamfunayo ngoba bakufree, bakhululekile, bantu bona bayagongodwa. Hayi, abake bekele ukubulala abantu behlonipha abantu. Uyazi ukuthi nxa kungazobanise bekhuluma ingungu ukuthiwa kungazikhala sihambele ukukhala kakhulu, kuyabe sidabuka sokuya ekugcineni, asikwazi ukuthi bakukhangela njani. Ngelinye ilanga kuyabe kuyibo besitsha besesihogweni bezitshela umlimi kasosithuda, ngaziyenza zonke izinto kodwa umlimi uJehova ukhangele, unguye wadala izwe nomhlaba kasosithuda. Ngelinye ilanga uyathumela nje ingelozi yakhe iphendulele zonezi zinto abazithembeleyo beside down behlupheke bethoze bethu abake behlonipha amalungelo abantu. Siyabonga.
Yeah, ngibonga njani Studio 7. Yeah, likhuluma lomijanga lapha okodlwayo umahlaba ethwali. Yeah, ngibengilesicelo lapha uStudio 7 basakazi, ukuthi ngeke sisakaze umbiko ngoba hheyi sesiphele nzima, sesiphele nzima. Uyazi ukuthi esigabeni sakithi lapha umahlaba ethwale sokulo mthetho onzima, abantu bakithi akula bhizinisi, abalaziyo ngaphandle kwamabhizinisi ama-bookstores kuphela. Ama-bookstores esithwali senzima, ungafika in any business center athola ukuthi ama-bookstores akhaphela ama-general dealers, busumangala ukuthi kathi isizwe bani esiyaphila sidakiwe. Kumele kudakwa futhi kudakwa abantwana abasuka babe lo msindo lokulwa ngensuku ngensuku, okubeka ingozi empilweni zabantu, bazibethelele kuyanatha lokotshwa abafuna lokunatha. Abantu abaziyela emashopu bazibabe lokwesaba. Sele sikhubile sile ndawo okuthiwa kusemzingwane, kuye phansi enyama imeklinik, kulamagrosa lapho, ungakhangela amacala kuleyo ndawo abangelwa ngabantu bedakiwe. Ngikhuluma kulesidumbu esenzakala lapho abantu bekhandana kulala mthi icala khona likapheli lokhu liwayawaya, sazi ukuthi lenzani. Khathesi kuhlala kuliwa abantu belwile njalo nje ngokunatha khona sokuyifoli. Sesicela ukuthi ngawo uhulumende uyakunanzelela, faka uyipolice camp okuncane kuleyana indawo okuyabe ukukhangela isimo esenzakalayo. Le kliniki laphana eduze isithwele nzima ngamacala kalangqondo, abantu besilwa belimazana ngenxa yakunathi ngobantu abalizizi zingaze zifika la kusabhuka khona udubele imbuzi uhlawula amacala bayafihla futhi. Hayi, Studio 7 akele kubeka amapolisa akabe khona kuleyana indawo. Yabo,
sanibonani ku-Studio 7. Abantu baseZimbabwe bafanele bezibonele bona ukuthi bafanele benzeni. Akula munye umuntu ozabakhipha edakeni lolu abakulo ngaphandle kokuthi bezikhiphe bona ngokwabo. Uma kusasemnandi ebantwini baseZimbabwe bazayihlule ukuzikhipha ngoba bengayiboni into e-wrong ne-right. Angiboni ukuthi ukhona umuntu ofanele edle ngcono, ephile ngcono eZimbabwe ngathi uyisimbabwe Zimbabwe yifemu yakhe. Uma sikufaka ukuthi sebenza sebenzele abantu base Zimbabwe, uma ungasakhona ukusebenzela abantu base Zimbabwe akhitshwe, kungeniswe kungene omunye ozasebenzela abantwana base Zimbabwe. Engayithusela abantu emtshele ukuthi yeza Jesuswa kanzima, ukhuluma ngendaba yokuthi awusafuni ukuthi usise awusafuni ukuphuma emsebenzini esakuqhatshela wona. Akula muntu owadalwa ukuthiwa kabe inkokheli yase Zimbabwe ethathe iZimbabwe yenze ifemu yakhe. Uma sekuthi uyehlulekile akakhishwe loba ngubani, njengomgabo wakhitshwayo ongase oseyehlula ukukhitshwa uyabe yenesenjani, ngoba kathesi igovernment esibusayo ngiyakhipha umgabo lawe vuma ukuphuma.
Sanibona, sanibona basazi ba Studio 7, njani, niyaphila nonke? Hayi thina siyaphila la. Hayi no, bengithi ngikhulume kancane lana ngale ndaba yokuthi kuthi kwaba le unit. I-unit yakhona kusho ukuthi yayingeyabantu abangalena kuphela eMpumalanga. Ngapha kusho ukuthi akuzange kwaba le ndlela ye-unit, ngoba ungathi uyabhekisisa ephalamende khona phana amaNdebele ambalwa. Yeah, so njalo uma ungabe kuyikuthi sokudingeka ukuthi kube le president kukhethwa khona ngale, akukhethwa ngapha kulaba abesindebele, kusho ukuthi bona bengeke benelise ukuthi babe ngama president. Njalo abanye abakhuluma ukuthi akubanjwani, uyobambana nobani umuntu ovele engafuni ukuthi yena abambane nawe. Lokho kufana nokuthi uyazi uma ukomalume awunawo amagama, awula voice yokuthi ungakhuluma ini, ngoba le nto yenzakala laphana vele kufana lokuthi hayi ayi understand eh ngeside labo nje leyana into abafuna ukudlala ngayo elizweni leyana bona bodwa, hayi ukuthi omunye umhlobo uphathe. So hayi no, ngiyabonga bengithi mphosele khonokho lami ohlala kundlumezu yeza umuntu ekhuluma kusho ukuthi into yakhona imphatha kabi. Ya hayi no, kulungile ngiyabonga, uDube lo okhuluma ya ngisemazweni emazweni ekudeni kakhulu. Ngiyabonga.
Ngivuka njani basakazi baya Studio 7 kundlala zonke lokho. Ngibonga umsakazo umuhle osiphathela indaba ezinhle. Mina siyamangala ukuthi kade abantu beZimbabwe bangenwe yini ukuthi bayabangisana ngento engabahluphiwe eZimbabwe, kodwa bechiya isiqoqela sendaba. Abazame ukuthi bazekhuphe umthwalo obasindayo emahlombe, bachiyane nokuhlukuluzana ngokukhuluma ngebandla. Ibandla lisebenzi khuphana umthwalo ikhona izabona likhululeke eZimbabwe. Ngaphandle kwalokho sithalo singazi into esiyenza, asibambisaneni singabantwana beZimbabwe, sibambaneni sizethule umthwalo lo osemahlombe. Njike ngibingelele bonke silo lendlala project lapha ithi livuka njalo lonke usachannel ngale kumahlasela ntu njalo usachannel khona ngapho ibambe njalo. Ngijike ngilaphana ukuthi njani, sabongani, philani madoda.
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7 livuka njani. Ngimela kugaba adoshaba, siyabonga kakhulu Studio 7 ngehlelo lisipha zona ezifana nenhlelo zabatsha asisaziyeni komama, ezenkolo, ezamasiko. Sifunda izinto eziningi kakhulu into yami esibe ngathanda ukukhuluma ngayo ile ndaba yokuthi imthwakazi Republic Party iyona into abahlala beyicabanga, bahlala becabanga bebacabanga ukuthi bazovuna abantu ku-TPC. I-TPC ukuthi ibe nabantu iyazenzela, iyazimobilayizela, iyazenzela nje abahlali phansi. Bona bafuna ukuthi nje becabanga ukuthi i-TPC isiziba abangavuna kiso, ngekhe baze balunge. Sikuye into enkulumeni ethinde futhi yakhulunywa ngomunye wabo okhulume ngokuthi shadow cabinet minister ye-TPC laphana kukhethe abantu abayi 17 out of 19, bonke abantu abakhethiwe ngabantu abangama member of parliament. Njengoba sazi ukuthi i-TPC nama member of parliament ayi 19, kukhethe 17 and bonke abasemathebeleleni leyakhala ngayo bangenile kulabo bantu. Sibuye kule ndaba ekhulunywe umqondisi moya yokukhuluma ngendaba yakhe yokuphathwa kwabantu ababothiweyo. Awukho mehluko okuphathwa kwabajobu sikhala laba lalaba abakhe abakhuluma ngabo abemthakazi. Engafuni nje ukuzizwisa usizi phambi kwabantu angathi bona baphatha ngeyindlela abantu bephikisile.
Lawo bekungamazwi enu. Lina balaleli bethu, lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. kweze Melika, idalele The House livotele umthetho olondoloza umtshato wabalobulili bunye kumbe igay marriage. Phambilini kokuvota kube lokuphikisana okukhulu amalunga ebandla lamademocrats eyiwo athi kumele imitshato le ivikelwe, kodwa ama-Republicans esala. Lokhu kuza ngoba idalele Supreme lagenqula umthetho owawuvikela ukukhipha isisu nxa owesifazane ezithwele engasasifuni othiwa Roe versus Wade, okubangele kube lokusabela ukuthi lo mthetho ovimba imitshato le ungagenqulwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ohlala ngapha kwele Melika.
Umkhuba lo okuthi abantu ababulili bunye kumbe esithina ngesilungu i-same sex kungumkhuba abawufuqayo sibili abawulwisayo kakhulu. Angimangali nxa kuthiwa khona kukhulunywe ukuze bavunyelwe ukuthi bathathane, kube omunye abe indoda omunye abe ngumfazi. Asiyonto entsha lapha elizweni leli. Amahulumende amaningi abelokhe nje bayabonaba abayibo abayikho khonokho bayanda, bathi besanda laphana bayakwenza kube yinto ephose engathi i-human rights ukuthi khona kufanele silungise nje lathi sivunyelwe ukuthi lokho kube segcekeni. Yikho ke kuyinto sibili engingamangaliyo ukuthi kube kuthiwa kuyakhulunywa ngayo, ngoba ungakhangela kusiyafika phezulu khonale ephalamende, kusiya khonale senate, bakhona bathe gqagqa laphana bakhona phezulu khonale, sebafika esigabeni sokuthi baze ba-electwe bafike phezulu khonale. Yikho ke kuyinto elokhu ixukuxwa nje ixukuxwa ukuthi ngabe kuyiba yinto ebasemthethweni layo, kube yinto esegcekeni, kube yinto enjani njani. Angithi bayafika kwesinye isikhathi benze lokhu esikubiza ukuthi ngama-parade la, babuye ngobuningi babo kwelinye idorobhu bafike batshengisele njengalokhu.
Khona kungukuthi umkhuba onjani nxa ukhangele wona lo, ikakhulu nxa sibona ukubana abantu besintwini bangani abahambelani lakho lokho, kodwa into engani sivamile ikakhulu emazweni afana lalapha kwele Melika.
Kuzima ukuthi ngithi ngikubona njani. Uqinisile nxa usithi wena thina abantu besintwini singathi sivumelani nawo umkhuba lo, sihlezi khonapha nje sihlezi sihlalele evalweni ngoba abantu abethu kulula kakhulu ukuthi kubangene khonokho kuyini. Angazi ukuthi bakufunda ngapi, bakufundela, bakufunda kutheni, bakufunda sekwenze njani, asazi sibe. Njalo angithi kulalokhu okuthiwa khona ngama-equal rights, lawa ama-rights akhona lawa, okuthi nxa umntana wakho esenjalo sokufanele ukuthi umamukele. Ya, laye uyafuqa sibili ukuthi kufanele lingamukele nginje so, kufanele lingithande nginje so, kufanele lingibone nginje so. Yikho ke engikutshoyo ukuthi kuzima ukuthi ngingathi ngikubona njani, ngoba ngingazama ukuthi ngucothoze lami ngizele, lawe uzele, lozibani laye uzele ngayo. Imizi phose emningi sokungathi ukuthi gqagqa kukhona sibili lapha, abantwana baphuma egcekeni bezitshengisa ukuthi sebeyikho lokho. Yikho ke ngibona ngathi kulobuzima sibili khonapho, ikakhulu thina esikukhangela ngesiKristu.
Umnumzana Raphael Mthombeni ngocubungula ezombusazwe ehlala eTexas. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abanye bayabuza ukuthi zikuphi izikolo ezedlula inkulungwane okuthiwa nguhulumende zakhiwe kuminyaka emine esanda kwedlula. Iba ibandla le Citizens Coalition for Change lithi uphenyo elilwenzileyo luveza ukuba abasekeli balo bazimisele ukuvota ngobuningi kukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.